sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini leIsrael neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Silengxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya Koli. Zonke lezi ndaba lezi phathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Ngolandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe, ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani. Njengoba sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqonqutha amaPalestine laphana, nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sisithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathatha induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobe lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echathalazini, akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzaziphatha njani?
Ngicubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe, akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubeka eqhubekayo e-Ukraine, e-Israel ne-Hamas, Ukraine ne-Russia iningi kakhulu okuyukuthi emntwini onjengo-Donald Trump uyabona ngathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho we-America. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yase-Ukraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni. Kodwa asika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani. Yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zinto eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani, aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, okhuluma ezimele, obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Yinxa sikhuluma ngeartificial intelligence sikhuluma ngokuthi imchina loba ama computer ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabangi enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina leyi ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo ikhule besiyibona khona isebenza kakhulu. Le manye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu. Konke lokhu kana kusebenzisa inhlakanipho ethiwa artificial intelligence. So ngathi nje ngamafitshane xa sikhuluma artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa ingisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe. Lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amakampani ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokhu besazama ukuyamukela, abanye abayikemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence, okunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo-ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye ithuli nje esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha, ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane, iyakwanisa futhi ukuthi nanzilele kumbe ukuthi ibone ukuthi hayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi sekuyisikhathi sokuvuna. Iyenelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokho kuyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokho abanye basebenzisa abe le AI ukuthi sebenze ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke uhamba kuhle kakula azibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops ayenza ukupha i-example eyomzekeliso weyinye i-application ekuthiwa i-Router AI. I-Router AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ekuthiwa yi-Router AI, layo isebenzisa i-artificial intelligence, iyanceda kakhulu abalimi.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabakancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko.
Kuza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lamhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMatholeni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Nkosikazi Dube, siyakwamukela kuhlelo ma.
Hayi, ngiyabonga baba Dube.
Yes, siyabonga kakhulu. Namhla mphisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyakwazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini Nkosikazi Dube khonokho?
Wenzela ukuthi umama wayezele kuthuli baba. Kesi amasiko lokhu sihlala kancane kancane. Sokungamatafula la kudlula uyafaka etafuleni ebhesi benjalo ubaba phezini kala wakutshaya idele sibili phansi idele lishaye phansi umama ngiguqela ubaba kuvele kuyimthetho esintwini.
Ye khathesi kwehlulani abasakho uyenelisa ukuguqa yini?
Ye abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo kodwa omunye efiki yayezali kanje abantwana bakhathezi abaselandeni vele akubathinti kathi ngidala kwakuyisintu sasezulu.
Akubatshele sibili ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni
kwakusithinti enjile lapha ekhaya umalukazana uyahlonipha uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya njalo ikhanda umuntu ongumalukazana ungahambi kwekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa ukuhlala esofeni lokwabazana uvele ayisiyenzele kancane enye into engiyibonayo babaduke sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangayisiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokumali kwazana uhamba ngekhanda ekhaya a leseliphiyaphiya eyabingaasazele.
Ikhanda vele zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithutha khona sisukela khona lemuva angiyange ngiba owawuvele kufihle ekhanda kuyini ekuqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe atshengise ukuthi uzabanayambona ukuthi atethi abaselandaba abantwana ngisizwa lokho ngikuthile amasiko lokho esicinga babadeli lokho esicinge ebaleke baleke uzoyabona umntwana kwesinye isikhathi ethole egumeni umntwana njengomfana egumikedesi phakathi kwabadala nto yakuthi asemasiko ethu lawo bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekale ukuthi gqo isintu kasingumhleke ukuthi abadala ngane begcwele ekhithini linali phandle inhlonipho iyayiphakamisa umntwana insakeke yimilezi ukuthi bekawungeke umntwana okusaphilayo bazamhawuli abantu bathi hey umntanami wayathatha kwezibani kulenzeko lapha ekhaya omuzi omunye vele awunambeko xa ukhangelela
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Igudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamilinkomo namhlanje silomfundisi useniSpanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo, sizabala kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 5. Lalapho ikhuleka ingabe njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe, sebe wamkele umvuzo wawo. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis, ukuba uNkulunkulu ngakhe wayejayela ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lomuntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana layo uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana nathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wabo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzelela ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza, kutshengisela ukuthi okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube kwazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutsho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Iqinisile ngithi kini, sebe wamukela umvuzo wabo. Kodwa wasesithi kibo, linathandazana ensitha ukuze liziwe uBaba wenu osezulwini alizwe alinike umvuzo. So kutsho ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwa nguNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kushuthi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu, melela ukuba awuphendule lowo mthandazo.
kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula baphonga uthandaza nje ukuthi amana ngedlulise umsebenzi kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye umuntu osowafa kudala lawo lokhu balomthandazo lwana kanti uNkulunkulu ufuna into evele enhlizweni yakho eyiyo into ekuhluphayo uyayifunayo ayifuna kuwe ungabi ngumzenziso dambala imthandazo emide kuze yenziwe umuntu wonke hayi uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiphendule ngakho kathe sisiqalisa lomnyaka ngoJanuary abaningi sifuna ukuthandaza siyazama ukuthi sithandaze nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona thandaza ulokholo umthandazo uyaphendulwa nguJesu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni sibongile baba ilizwi lakho elilamandla siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo kuba namhlanje kusihlwa baba uzokuvula amehlo abo bethi nxa bevula imlomo bethandaza kuwe bekwanise benelise njalo uNkulunkulu phendule imthandazo yonke ngegama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Wezemidlalo. Namhlanje silengxoxo nomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo asizweni exoxalo Ezra Chisasmanda weStudio 7
iningi limazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso yena kawazalelwa koBulawayo
yazalelwa empilo hospital ngakhulela emzilikazi emzilikazi isaphapha adlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi side nasengiphonyotha to the first team lapho ngiphonyotha ofethe engadlala khona engadlala labo uDouglas Mloyi uMadinda uWillard Rambu ngiqamba nje abalutshwane
empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalela ngamaqembu amanene umntwana weBhoso nje
akula enye iteam engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders sidlala ngikuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu oZifa Cup Rothman Shield BAT Rosebally Chibuku ukuqamba nje ezimbalwa igame ingeke ngayikhohlwa igoma hiya esadlala layo eBaberfield Stadium igame engathoze ngiyikhohlwe sidla funothi kugcwele kakhulu eBaberfield
abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo bacine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile okusolo umlayezo kubo bonke abadlali
imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le-focus and ukuzinikela kugemu yebhora lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba ukunatha beyekele ukunatha thina sasinganathi utshwala sasidlala igemu ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola lase-training yethu wathola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elalibalithanda
uthe esethethe umhlalaphansi u-Oxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iplatinum lamanye amaqembu amancane pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo
kathesi ngidinga umsebenzi ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC ekwi-Division 1 last year
uCaptain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda
ngitobuya mwajaka chelete.
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ebengithini bingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele Goli endaweni yase Deep Sloot. Okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko se-album sithi Ziyabuya eGoli uma ungenamali. Kunzima bakwethu uma ungasebenzi nani liyazi eGoli uphendule ube yisport kuhle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu ku WhatsApp nakuma calls. Ngiyanicela ke bakwethu ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngicela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngisazama chelete ngizobuya mhajaka ngisazama machankura. Tolele my dad, tolele mtakwethu, sasama imani, zobuya ngoDisemba. Better life.
lo umculo we house oka DJ Sintu Savantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo himi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.